lapho esiziya khona emaphandleni abantu besemukela. Nxa singakafiki abantu basiqondisa kosobhuku ezinduneni, khulume lazo izinduna zitsho lazo izikhalazo zazo. Sithi nxa sesisiya emaralini sifica abantu bebuthene lokhuyana esingazake sikubone emhlabeni. Ngiyananzelela kakhulu ibesisebedbridge. IBedbridge ade singazake sigwalise noma ihafu yestadium, kodwa istadium sihle savalwa abantu bengasakwani. Ungakhangela elwagwelo lapho engisuka khona, irali emaboleni liyana abantu bakithi bayayazi. Abantu abangakana sabagcina be-adreswa ngubaba uJoshua Nkomo. Asizake sibe labantu abangakana. Njalo futhi emashonali ade kuthiwa yizo ezezano CBPF. Abantu beshoneni bayasamukela, kanye lezinduna zakhona ziyatho ziyamcela uChamisa endela ezithembisa ukuthi hayi le mali bazayihola bayivula ama-akhawunti nje emabhenki, izinduna labo sobhuku bazaziholela imali, hathi kube beholiswa yinduna. So akhanya sibili ukuthi uChamisa hayi uzayitshaya intambo. Into esiyikhangela kakhulu ngokokuqala kathesi ukuthi uChamisa aye ku-election uMgabe engekho egedini. Egedini akusela goalkeeper. Ungakhangela ukuthi izano sichakazeke kanjani. Angiyadesekela uMgabe laye sengale, uMtinili laye usengale, akwa laye ungale, labanye abezayo labo abakhalele bethu bangama-independent. So lapha akusela zano esikhuluma ngayo. Siyangena ku-election egedini.
Siyambona uMongameli Mnangagwa laye elabantu abaningi kakhulu emhlanganweni yakhe emlutshana asebelayo. Lina lithi lokho
esilelayo uMnangagwa, umuntu wonke ngeprovinsi uyanikwa umlando lo member of parliament ukuthi babuye lamabhasi. Ungakhangela bona labana bonke abantu babonayo le namba zamabhasi siyazazi ezihlala angaya emtare ibhasi zangkhona zihamba laye ayegweru ibhasi sembantu. Kodwa ungakhangela thina awusoze ubone noma nje iroli kumbinjani, abantu bayazivuyela emhlanganweni. Uyabona nje kule moto ezincane zona ezesihamba ngazo, okutshengisa ukuthi mzwalo we-election abantu babekuyona leyo ndawo, labo abahamba bethwala baye bengasamncedi ngesikhathi yakhe.
Lileko sokuthi abantu bonke labo ababuya emhlanganweni yena ubabhalisela ukuvota.
Nxa sikhangela ngama-percentage inamba liyana, uyakhangela ukuthi most of the time esikhathi ezidlulileyo ubaba uTsvangirai besithi ngaba le ma-1.2 million uMgabe ebe le-3 million. Kutho ukuthi nxa sesikuma-6 million, 5 million akutsho lutho ukuthi ulabana kabarejistanga, kodwa sesiku-5 million eyiyo vele abahlala bewina ngayo. Phela umdlalo lo uphakathi kukaMnangagwa loChamisa. Ngiyaxolisa abanye bangixolele ukuthi ngabakho ngoba sikhangela ngama-rallies abawezayo.